Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgelange njabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 20 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, ikomiti yeparlamente ebona ngezempila kahle ithi izibhedlela zikahulumende eziningi azila michina, imithi izisebenzekane lokunye okudingakalayo ekwelapheni izigulane. Inhlanganiso yomanyano wamazwe asezansi yezwekazi le-Afrika, Southern African Development Community, SADC, icela uncedo lokudla kwabantu abangaba izigidi phose ezingamachumi ayisithupha, 58 million, ababhekane lendlala enkulu lonyaka. Umongameli Joe Biden lancintisana laye emele ibandla lama-Republicans kukhetho lalonyaka. Umnumzana Donald Trump usebevumelana ukuthi bazadibana kungxoxompikiswano ezimbili. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomiti yeparlamente ebona ezempila kahle ithi izibhedlela zikahulumende eziningi azila michina, imithi izisebenzekane lokunye okudingakalayo ekwelapheni izigulane. Ikomiti le ithi izakhuthaza uhulumende ukuthi engezelele imali ephiwa kuhlangothi lwezempila kahle. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lelunga lekomiti le njalo emela iGwanda Central edalele eparlamente unkosikazi Nomathemba Ndlovu.
Ezedlela emtshina yonke elicabangela ukuthi khona ayikho ezedlela kulobunzima.
Indubo ezinye ezikhona ngaphandle kokuswelakala kwemitshina yiziphi?
Ezedlela akulamithi baba, ezibhedlela kakulangubo, ezibhedlela kakulakudla. Like kulesinye izedlela esifike kuso kuthiwa imakumbe hospital, kunengubo kuthiwa ngezika-1946 esezifefeke ezile zikhala. Sesibhedlela lapho indiza zonke ababephekela kuzezinkulu kudala sezafa, ezinye sezirusa zisavunyelwa. Bapheka ngempila bekutula ukusikhangeleli ukuthi abantu bangadla yini ukuze kube yeneleyo. Hhayi, akufuni.
Ye, sibona olunye udaba lungo lokusetshenziswa kwezidakamizwa. Lona kumi njani ezibhedlela?
Ezibhedlela bakhona sibili abantu ababesebelethwe sebephanjaniswe yizidakamizwa. Baningi, but into ehluphayo thing number one, i-staff kumbe ngithi amanesi kumbe ngithi abantu abenza umsebenzi wonalo ezibhedlela yakula, ama-nurses ethu wonke aqualified saphumaya ngaphandle kwamazwe. Izibhedlela sekuthenga ukuba yisibhedlela nje sekuthi umuntu uhambe esibhedlela. Babili bathathwa bathole isizo ngabale mali zabo laba, thina uzulu wonke ukuthipheka esibhedlela kulandela abangasinceda ngayo abezakwamizwa baningi sibili. Omunye nje kumbone lawe ngamethu engatshelanga, but kuncedakala kwakhona kuba nzima. Kuba nzima ngoba nama-rehebu awakho lapho kuthiwa abantu bangancedisa.
Pho konke lokhu likukhangela libone angathi kungabe kubangelwa yikuyini?
Lokhu ngibona ngani kubangelwa yikufa komnotho welizwe, ngoba umnotho nxa ufile akuna lapho kungandlela khona noma yini, ngoba into yonke iba khona ngokuthi thengiwe. Nxa imali ingekho kuthenga ngani bani? Umnotho welizwe yodwa le konke khonoko.
Njenge-committee ebona ngezempilakahle, selibhodile labona indubo ezikhona, pho kuyini elikhangelelwe ukuthi lingakwenza ukuthi kuncediswe uzulu laphana enelisa ukuthi ebe eselatshwa ezibhedlela?
Angiyakwazi ukuthi umthetho uhamba njani. Nanxa kungukuthi abantu sebebhodile ane sathatha konke esikuthathayo ngikhona sesizahamba lakho njengekomiti siye kuthethi lako-house, imove ibe yi-motion sikudibhethe kwenzela ukuthi sizwakale maybe nohulumende angakuzwa ngcono nxa sekuphuma kuhawuze kwasele.
Ye, kungaba le minye imithetho kumbe iziqondiso elingafuna ukuthi lizikhuthaze ephalamende ukuthi zifakwe ikakhulu sikhangela indaba zesibhedlela.
Indaba zesibhedlela sifuna ukuthi ngasiyafuqa sikhuthaze ukuthi ithezari nxa ikhipha imali imali eningi yayezibhedlela ngoba impilakahle yomuntu iyehamba kuqala ukuze senze into esikwenzayo kumele sibe zilile imali ngobuningi kayihambe iyefakwa kuzeuzeka.
Unkosikazi Nomathemba Ndlovu lilunga lekomiti yephalamende ebona ngezempilakahle. Umanyano wamazwe asezansi yezwekazi le-Afrika owe Southern African Development Community, SADC, ucela uncedo lokudla kwabantu abangaba izigidi phose ezingamachuma isithupha 58 million ababhekane lendlala enkulu lonyaka njalo lezulu lesikhukhula kwamanye amazwe. Inkokheli yomanyano lo yenze umhlangano omkhulu namuhla ebulenjini bokuxhumana lapho umongameli João Lourenço obe ngumgcini sihlalo obike ukuba amazwe la asebambisana ukuze edingele abantu ukudla. Uthe kuyasinda ukuba akwenze kungelasekelo lwamazwe athuthukileyo kanye lenhlanganiso ezizimeleyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye ube semhlanganweni lo kasenelisanga ukuxoxa lesikhulumeli sakhe umnumzana George Charamba obengaphenduli umakhalekhukhwini. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Everson Ndlovu ofundisa izifundo zokuhlenga uzulu eze-Disaster Management ekolitshini lemfundo yaphezulu e-National University of Science and Technology.
Kuyabonakala ukuthi sihambe sanganisa isilinga ngoba sesishiye namakhofi omdabu ngaphandle. So i-idea yesiphala senkosi kade kuyikulungiselela imomo ezengalezi. Okunokho kubheda siyakwazi ukuthatha laphana sifide abantu bethu. Singakaceli ngokucela emzini yi-prepared yethu le ngikhuluma ngayo. So ngiyananzelela kumbe ngiyagcizelela kuba mele besadika abakhokheli bethu ukuthi asithi invest on disaster preparedness, money wise, material wise, you know, infrastructure wise, kuhlale kukhona izinto lokho kwenzela lokhu naselitshaya thina waredi lasekho redi babadile ukuthi bethi nokubhawusa bethi kuza kuba nzima kusasa asithi izilimine kahle izinekisizi kuba nzima kubalimi ukuthi bathi bawunse bethi to their own self-state.
Ubonani kodwa imihlangano le iyanceda yini kumbe babezicocela nje ukugcina vele ongasayenzakali lutho?
Mina ngibonile babadile oflent uhulumende we-Mozambique lapho okhuluma khona ngama-floods la unikile i-SADC indawo e-Mozambique yindawo I think it was kuthiwa industrial site somewhere izilungile ukuthi ibe yindawo engasetshenziswa. Yinto enhle engikhuluma ngayo. Unike i-SADC region indawo yokuthi bafake khona ama-ofisi abo awe-disaster response. Khonokho mina ngibona kuyinto yakuqala i-SADC esenzile enhle kakhulu nxa sikhangela ezama-disaster. Njengoba ise-Mozambique sekufanele ukuthi amazwe wonke akhona i-SADC kakhulu bakhangelele ukuthi bafake whatever money ezabe bezivumelene ngiyamijing kwenzela ukuthi that center iphangise ukusebenza. I-sector leyana ilakho to address izinto ebengikhuluma ngazo not only ukurisponda izakhangela futhi nokuthi ingabuke umumbi okhona ongene eZimbabwe ongene eLesotho ongakudileyo amabhoda in the first place ukuhambe masinyane kwesika to the need people down there yayibona all those things zikhona khona lapho. So i-SADC that unit on its own isiqalisile kuyasikhombisa ukuthi yes kukhona okukhulu abangakwenza bebambile.
Ye, kuyiwa phambili sebulubona zalo baza kusebenzisa yini kumbe yagcina lakho sokugcwele uthuli nje.
Hayi, mina I'm optimistic especially in the current leadership ekhona khona kokuthi uhulumende weMozambique athi yanginika indawo babadinge ukutshengisa ukuthini kutshengisa ukuthi no abantu sebenanzelele our leaders sebenanzelele ukuthi no we cannot continue to data it can be not break up for issues and all of that time. But just means it. You don't have to tell the center lay by in the centers our EU. You know? That's a link up with the centers our EU, the centers our Asia, Latin America, Europe. You know such things. Which is a good thing. So, when I'm kind of looking at the policy, my belief kumbe my desire ukuthi khona umcaba onjalo ufuna ukusukuma ngamandla esathi bakhangele engasimina ngesifiso.
Umnumzana Everson Ndlovu ngofundisa izifundo zokuhlenga uZulu as a disaster management ecollegeini leNational University of Science and Technology NUST. Ubexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7 ekobulawayo. Kwezempila kahle namhla sixoxa ngomkhuhlane wokukhukhumala umzimba owekwashiyoka obamba abantwana abaleminyaka emihlanu kusiya phansi. Umkhuhlane lo ubangwa yikuswelakala kokudla okukhulisa umzimba okubika ukuba kulabantwana eZimbabwe asebelezibonakaliso zesifo lesi ngesikhathi ilizwe libhekane lendlala esebekayo ebangelwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Iziphathamandla zikahulumende zalile ukukhuluma ngodaba lolu laloba zivuma ukuthi kulabantwana abaningi kakhulu eZimbabwe ababhekane lendlala. Ukuze sihlaziye udaba lolu, Gibbs Dube weStudio 7 uxoxele usikhucamfundo Solwayo Ndlovu osebenza esibhedlela sempilo General Hospital lapha ukhuluma ezimele.
Igwashoka ibangwa ngokuthi umntwana uyabe engadli ukudla okuthiwa yi-balanced diet, engatholi izinto zonke ekudleni akudlayo. Okuthiwa yi-balanced diet lokhu kutsho ukuthi kumele umntana nxa esidla kube lama-carbohydrates, kube lama-protein, kube lama-fats, kube lama-minerals akhona khonapho ukuze umzimba wakhe uthole into okuthiwa yi-balanced diet. Nxa engakutholanga-ke lokho umntwana uyabala into okuthiwa yikwashokwa, kungumkhuhlane omubi kakhulu. Nxa kuswelakala ukudla-ke uthole ukuthi abantu bayabe siphe umntwana iporitshe elechukela kuphela, umntwana akhukhumale umzimba, isisu avuvuke, kuyukuthi lo umkhuhlane uyabe usumuki emzimbeni wakhe. Nxa kuwukuthi balamafutha la ihwahwa ababe likhiphe enkomeni kumbe enyamazanini ebazuza ihwahwa bayafraya ngawo ukudla abakwenzayo imfusha wabo kumbe ikhabishi bengaze bapha kunjalo okungafrawanga kubhoyiliwe kunjalo kuyabe kungela amafats, amafats aqakathekile emuntwini. Nxa umntwana esele kwashoka uyabe engasakhuli kuhle, engasayenelisi ukuthi aha adivelophe lokhu abadala babe kunanzelela, eqalisa ukukhukhumala isisu lokuvuvuka umzimba engutshiloyo, lokuba ebanjwa imikhuhlane mbijana mbijana segulile mbijana mbijana ngoba ikwashoka le babe engasela okuthiwa yidefense, amasotsha okuvikela imikhuhlane.
Kuyini okungenziwa baba Ngwenya ukuthi abantwana laba behlengwe njengoba siyabona ukuthi kulesomiso esinye esimangalisayo, isomiso esikhulu sibili kakhulu, kambe kukhona yini okungenziwa ngabazali abaswelayo ukuthi benike abantwana ukudla?
UZulu uyaxwayisa kakhulu ikakhulu emaphandleni ukuthi obaba bengaze bathatha imali le encane abalayo bethenge into ezinjengotshwala, kumele bakhangele imuli zabo. Okuqakathekileyo njengobana i-drought le inje abantu bengavunanga lutho emasimini, kuqakathekile ukuthi imali le encane ekhona ithenga impuphu le-cooking oil ledobi. Ngibona abantwana bengasila nxa kulochago lalo luzuzakileyo baphiwe lo chago, ngoba ingozi lembi ebuyayo nge-drought ama-under fives amaningi azabe sengozini embi impilo zabo. Nxa sebecabangela ukuthi umntwana akasakhuli njalo selekwashuka sevuvuka umzimba kumbe khukhumala isisu, bamgijimisele esibhedlela bengabe belokhu bemupha iporiji leyo elechukela eyiyo ingozi kakhulu. Umama uyabe cabanga ukuthi umntwana sedlile, kade hhayi ukudla lokhu amupha khona kuyingozi embi kakhulu.
Lo ngusikhwicamfundo Solwayo Ndlovu osebenza esibhedlela sempilo General Hospital obekhuluma lo Gibbs Dube oweStudio 7 ekobulawayo. Kweziphathelane leMelika, uMongameli Joe Biden lancintisana laye emele ibandla lama-Republicans kukhetho lonyaka. Umnumzana Donald Trump sebevumelane ukuthi bazadibana kungxoxo-mpikiswano ezimbili kule migoqo yali ingxoxompikiswano ezenza kungabi lokuxokozela. Kodwa ukuthi lingxoxompikiswano izakhanga abavoti ikakhulu nxa kukhangelwe isikhathi esesele khona ukuzavela. Intatheli izindaba ye-VOA uVeronica Baldras Iglesias usiqoqele lolu daba olwethulwa nguChris Gande owe-Studio 7.
Umongameli Biden wapha impendulo ecacileyo yokuthi uzangena na kulezi ngxoxompikiswano mhlazi ku-15 kuyona le inyanga.
Donald Trump lost 2 debates to me in 2020. Since then he hadn't shown up.
Donald Trump ngamnqoba kungxoxompikiswano ezimbili ngomnyaka ka-2020. Kusukela khonapho kazikaze abuye kungxoxompikiswano. Kodwa kathesi sesenza njengani ufuna ukubuya. Akuze ke sibone.
Sokubekwe amalanga amabili alezi ngxoxompikiswano, uNhlangula 27 loMpandula 10, omela ibandla lama-Republicans uMnumzana Donald Trump ufunge wagomela ngalolu daba ekhankasa eseMinnesota ngolwesihlanu.
I just want to debate this guy.
Ngifuna ukuphikisana nalolu ndoda. Uyazi ngizadaqala hlolwe izidakamizwa. Angifuni ukuthi aze njengam mhla esethula umbiko wakhe we-State of the Union edakwe
izidakamizwa.
Akula bufakazi bokugcizelela imbono kaTrump ngalokhu. Ilunga lebandla le-Democratic Party, uSenator Chris Van Hollen, wabuza ngendlela uTrump aphikisa ngayo kungqoqo ayenze lo msakazo we-ABC kuhlelo oluthiwa This Week.
He wants to create this sort of atmosphere of a circus-like entertainment.
UTrump ufuna ukwenza njengomdlalo nje wokulibazisa uZulu, kodwa kubalulekile ukuthi kukhethwa bani. Ngithi uBiden okhulele edolobheni leScranton ePennsylvania ulwela izisebenzi njalo ufuna abantu besebenze ngokukhululekileyo. UDonald Trump isibonelo sobudlwangudlwangu.
Owake wacebisa umkhankaso kaMnumzana Trump uMark Lotter, laye obesemsakazweni we-ABC, uyancoma ukuba khona kwababili laba abancintisanayo enkundleni yengxoxompikiswano.
This is going to be live recall, and you know, Donald Trump gets up there 2 or 3 times a week and pontificates for 90 minutes.
Kuza kuba nzima. UDonald Trump uyakhankasa kwesinye isikhathi kathathu ngeviki ekhuluma kwesikhathi esedlula ihola lengxenye. Umongameli Biden kajayelanga ukwenza imihlangano lithathele izindaba. Kuza kuba lukhuni kumongameli Biden.
Lezi ngxoxompikiswano ziza kwenziwa kungelabantu enkundleni. Abalawula lezi ngxoxompikiswano intatheli zindaba zomsakazo we-CNN lowe-ABC baza kwenelisa ukucitsha amamayikrofoni nxa ababili laba bengaqala ukwenqabelana ukukhuluma. Injongo yalezi ngxoxompikiswano yikuncedisa abavoti ukuthi bakhethe abazamkhetha phambilini kokhetho lukalwezi, kuchasisa ofundisa izifundo zezombusazwe ekolitshini le-Roger Williams University unkosikazi June Speakman.
Trump is particularly good at focusing on the negative aspects of his opponent, less interested in discussing the issues.
UTrump wazi ukukhuluma ngengxaki zalowo ayabe ephikisana laye, kakhangeli indaba eziqotho. Ngibona sengathi uBiden uzakhangelisisa okwenzakalayo, akwenzileyo kwezomnotho, lokulutshwana nje okokuthi uTrump yena uyini njengomuntu ancintisana laye.
Ukuze ingxoxompikiswano ziguqule ingqondo yabavoti ukuthi zenziwa nini kuqakathekile, kutsho isiphathamandla senhlanganiso ye-American Enterprise Institute.
Where when you get close to the election and many voters are paying attention, those debates got a lot of...
Nga uketo solosondele, abavoti abanengi bayabe sebelukhangelele. Lezi ngxoxompikiswano ziyabukelwa emisakazweni ngabanengi abaye befuna ukuzwa ukuthi bakhetha bani sokusele isikhathi esifitshane.
Imizamo yokuhuga abavoti iyaqhubekela phambili liviki. UTrump ukhangelelwe ukuya esigabeni se-South Bronx ngolwesine. Umongameli Biden uza kuba ese-New Hampshire ngolwesibili, abeselubhekisa esigabeni se-Boston e-Massachusetts. Lolu daba lulotshwe intatheli zindaba ye-VOA uVeronica Balderas Iglesias, lalwethulelwa emoyeni yimi uChris Gande.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Lilalele kumsakazo weStudio 7 sisakaza sise Voice of America eWashington DC. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwenu olwe-Live Talk namhlanje sihlaziya imikhuhlane yengqondo, i-mental health, lokujula kwemicabango okubangela ukuthi umuntu agcine ezibulala kumbe i-depression. Sokuyisikhathi sokuthi sizwe imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elithumele ngeWhatsApp.
Sanibona la uStudio 7, hayi igama lamusikazi Sibanda ekhaya ngibenyama endlovu. Hayi khala ngale ndaba lelo mkhulu lona umnangagwe madre sihlukumeza, madre sihlele amazwe ngaseSouth Africa sihlukumezekile labafowethu. Hayi bafowethu, hayi sicela ke siphakamisele umthwakazi wakithi madoda akithi, ke siphakameni impela madoda, sikhathele ngaleli khehla lomnangagwe leli kuswana nalezi imali ezingaqedakala babo, lezi imali ezingaqedakala ezokuthiwa amazigi lezo. Hayi hayi bafowethu, hayi madoda, hayi noma nayi sikhathele impela madoda lelikehla lelilomnangakho lapho elikhona khona nalabo Joseph Shuma abakhona laba izinto zabantu.
Sibingelele Studio 7 sibonga ithuba. Lo sislo uthiwa ngikhethi wepepe isikhulume sezanu, lo usebenzela izanu ngeza umuntu support uchabango ukuthi bekwazi ukuthi umuntu wezanu zidlela imali ezanu sisi wabantu ukhululekile ungabo kwenza ngathi abantu bayizima wona babona. Njalo eyi lo nyaka sisupport abadala emakhaya kunzima indlala kubi lapho ngithuba ngumasenga lapho kobulawa iphumule emadokini.
Chuma amanga umuntu omdala, chuma amanga le president yakho lonke le lamanga lonke alithembakalanga zani PF lonke izigangi kuphela uganga into liyaziwa kuphela kwalingena eParliament ngabackdoor fana namagundwane amanga le badala lini athi lizaze likhule lindi kathi. Hayi mani liyakuyizama ukuthi linikele isihloniphe mani eZimbabwe, mani linikele iziphathe esitredi ngichuma lapha eJohannesburg lapha eCosmos City liyazama ukuziphatha le badala lini.
Hayi khona eqinisweni impela kuba ayavulwa amakhanda abomnangagwa lawo besikesi siwavule ngelilanga sike sibonte kulani phakathi emakhanda abantu lapho. Hayi abantu laba normal yazi uyazuzibuza umbuzo nalo mpendulo ukuthi bacabangani kahle kahle, bayalela esikhundleni, bayalela ukusela, bayalela esikhundleni, bayalela ukubulala abantu. Kumanje awunjeni ukuthi ma engabe esiyavula ibakery kobulawa isiza bani leyo bakery, isiza ngani? First point ngoba abantu akula muntu obenefita kiyo, iyo futhi iyajika futhi luche futhi kusasa bitshontshela abantu futhi.
Hello Studio 7 wonke abalaleli sibonge kukhulu esikuzwayo la okuncindezelwa izanu olizobe bemtshela iqiniso ichuma wakhona uyatshele vele ngaba sibhora sinyenza sisabafuni akusabadingi duze kunoba ngozibusa abarat abenoke sihlukunyiswa njengamma.
Studio 7 njani balandeli nabasakazi, siyabeza uJoseph Chuma bayikhulumela izigi labo, bayikhulumela igovernment yabo, igovernment eyehlulekayo. Thina into esibulalayo eZimbabwe yipolitics kuphela, noma umuntu ebona ukuthi hayi lo muntu uphambanisa as long as ngepathi yakhe akumelanga ambonise, kumele amkhulume kahle amdefende noma embone ukuthi uyenza into wrong. Thina into esipulalayo eZimbabwe into yankona isezosipulala iminyaka neminyaka, ukuthi sihlungise izinto kuzosithathela isikhathi eZimbabwe nxa yepolitics esinayo engqondweni zethu. Umuntu mayenza into wrong uyabe yenza into wrong, noma ethengwe ipathi yakho kumbe engwayiphi ipathi kumele umsole, into wrong kumele isolwe vele.
Studio 7 injani wonke nje ngokuthi
umthungameli Nkomo lapha lanti udaba lwe-CC yabochaba labo Richmond labo bani bani lezi ezintathu abakhohle laba bantu abayazi into abayenza bavele behluleka after vote akula nto abayenza abaphume nje abazithulile bathi zwi abayekele izanu ibuse intando yayo ngoba bavele bachitha amanzi phansi abasabutheki akula bantu abazabalandela kwalabo bathathu lapho izi abasena support njalo into abayenzayo kabayazi alibana yimi ngabe nyanyekele izanu ibuse ibusa kuhle ibusa kubi abayekele kunjalo ambona uncedo lwankulu uthi singathi sile opposition ezimbabwe siyabe siyadlala izi akuncedi nix
linjani basakazi bakastudio 7 nabalaleli abahle amazimbabwenzi wonke asezimbabwe lomhlaba wonke ngithanda ukufaka-ke ilizwi lami-ke lapha owakuqala izigi leyi nxa kuthiwa ifuna ukuthi isebenze akumelanga kukhitshwe nama-US dollars namanye ama-currencies lawo asilo lolu hlupho ngiphendula lothi akube le zigi kuphela kukhitshwe yonke leyi mali into efunakalayo amazimbabwenzi lapha yikuthi nje kuphela kube le-trust emabhenki amabhenki aqalise ukunika abantu ama-interest kuphela yikho khonokho okungaqalisa ukuthi kuvuselele ezinye izinto yikho umthambo we-industrialization laye labona ngapho amabhenki anganiki i-interest laleyo zigi yangikhona nxa beyifakile ayitshintshwe emabhenki nxa ngifuna ukuyathatha ama-US dollars nge-1:13 yabo benike lawo ma-US dollars kube le-democratic will kwi-economic power haw ngingatshuni isifa amanye ama-terms into ze-economy wathi wathi into zokutshotsa kusebenzi lokho okokucina ujoseph chuma umuntu omdala nxa engayazi into ayenzayo hhayi abachiwe lokhu bekhuluma ngithanda ukumkhuza ngebala lele elithini iziphofu uthe ephendula uMoses Ncube laphana wathi uthe ephendula laye wavuma ukuthi-ke bona abasibo mpumputhe uMoses Ncube laye ngimkhuze la nxa ikhuluma kuhle ukuthi ibala elithi mpumputhe bengalisebenzisi ngangcono ethi yena lingabizi impumputhe okwengqondo ngoba sikuthi abantu abangaboniyo abenelisi ukwenza ezinye izinto they are better people who have with disabilities abangaboniyo asikuthi ukungaboni I don't think abangenza ngcono abangabusa even ilizwe leleli given the chance kanti uvele upresident laye isiphofu kaboni uyatshelwa owakhe yikuhlala phansi lama-councillors akuba kumnankakho enjalo kaboni lanxa ebona ngamehlo kaboni practically ngoba kaboni yonke into eyenzakalayo elizweni izinformed okuqakathekileyo zingqondo zomuntu thank you very much
sibingelele enkundleni ya siyayizwa lele bandla elibusayo ngokufostela ukufaka imithetho yengcindezelo ebantwini belizwe imithetho yabo vele ngobuningi bayo yokucindezela abahlali bakule ndawo ngathi sekwasiphilisa okwamaslavery ezweni lakithi ngale mthetho yabo le futhi ungabhekisisa bona ibasebenzela ukuthi ibavikele bona bodwa njengabantu bebandla elibusayo ayivikele umphakathi wonke elizweni so kulukhulu kakhulu lento yabo le abayenza so manje yona le ndaba yokuthi bazokhala bathi kunabantu abavusa udlame into ezinjalo udlame luvuswa yibo luqalwa yibo laba bantu ngemithetho yabo le encindezelo esobala ukuthi ayidingakali njengabantu belizwe
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo ngokwenzakala lapho abaphila khona landlingathumela ena imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318 nxa lifuna ukuthola inhlelo zethu nge-WhatsApp lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318 Ku-Live Talk namhlanje sihlaziya imikhuhlane yengqondo, i-mental health lokujula kwemicabango okubangela ukuthi umuntu agcine ezibulala i-depression. Singakehlukani izihlobo, wathi sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. I-committee yePhalamende ebona ngempilakahle ithi izibhedlela zikahulumende eziningi azila mitshina imithi izisebenzi kanye lokunye okudingakalayo ekwelapheni izigulane. Inhlanganiso yomanyano wamazwe asezansi e-Africa owe Southern African Development Community udinga uncedo lokuphathisa abalambayo olemali efika ku $58 million. Silu gqiba ke lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo ngudabo kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.